Thina njengabadlali MDC Alliance lapha eMathebeni South sikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kuswelakala ivaccine leyomkhuhlane imbubhane COVID-19. Sike sathi lamalanga adluleyo senza uphenyo njengebandla kuba sibone kuba mangaki amaklinika ale vaccine kumbe angela vaccine. Into esidanise kakhulu kuba phose wonke, ngithi wonke emsakazi amaklinika ubalisela lapha kogodlwayo, eMatopo, ePlumtree, eBatesbridge. Phose wonke amaklinika iningi lawo avele awala vaccine le COVID-19. Amaklinika amalutshwane le vaccine injection yesibili, i-second jab, ukuthi ngamajekiseni alaba asebahlatshayo abalutshwane asebahlatshwayo ijekiseni yokuqala abangakahlatshwa yesibili. Kodwa umuntu ofuna ukuqalisa ukuhlatshwa njengami akula vaccine ekhona, so lokhu kuyasihlupha kakhulu njengebandla kuba uhulumende lolu hlelo kukhanya ngasalithatha serious. Osokusinika ingqondo yokuthi sicabanga ukuthi hayi njengoba bona abaphathi mtambo abaphathi bamandla sebayithola le jekiseni bahlatshwa, abasela intshukuntshu abasela gquzu, kufaka impilo yabantu engozini ekunye ebuhlungu kakhulu.
Kodwa abantu bayalandela yini iziqondiso ze-lockdown, njalo azibaphazamisi yini emsebenzini yabo yansuku zonke njengoba iningi liziphandela?
Ye, khona kufanele i-lockdown yenziwe, kodwa uhulumende akula ndlela ayenzayo ukuba abantu bazame ukuthi bancediseke ngesikhathi lesi beku-lockdown. Abantu i-lockdown ibanzima ukuthi bayenze ngenxa yokuba badinga ukuthi badinga okokudla, badinga ukuthi baziphilise. So ukuziphilisa kuba nzima ncangi ku-lockdown, njalo kungela hulumende, kungela nto uhulumende ancedisa ngayo. Kuyasidanisa kakhulu. Silesikhalo njalo kunhlanganiso lezi ezizimele zodwa engathi ngama-NGOs ebezinceda kakhulu uZulu walapha eMathebeni South, ezinjabo Orap World Vision, oChristian Care abanye, ukuba bakithi indlala isikhona, indlala inkulu phakathi kwesimo lesi se-lockdown. Besicela ukuba belule isandla.